into ayikhulumayo umphathi intambo yemali uyakwazi ukuthi ayisozisebenze ingakho phela le ngatsha zikahulumende zingayamukeli imali yeZimbabwe nxa ngabe ingamukelwa nguye uhulumende ukusho phela ukuthi uhulumende udabukane phakathi kulalokho okufunwa ngumphathi intambo yemali ukuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kanti ke ezinye ingatsha kaziyamukeli kuveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle phezulu ngale akekho ozayamukela imali ngokuba umphathi intambo yesethe yena ayamukelwe iyamukelwa imali ngoba abantu beyithemba kumele abantu bayithembe ukuthi isengagcina amagugu abo isengalondoloza amagugu kabo izathenga kusasa ilokhe inamandla njengalokhu izole kade ikho khona kodwa ingaba imali elahlekelwa ngamandla abantu labo bayayilahla leyo mali kungakhathalekile ukuthi nguhulumende bengabantu abazimeleyo nje
uhulumende uthi idola leZimbabwe seliqina selisiba lohlonzi kulezi insuku okuyinto esike sayibona nje kunsukwana isanda kwedlula lapho elidobhadobhe khona uhlonzi nxa liqathaniswa lelemelika kuyini okwenza osomabhizimusi balokhe bengathanda ukulamukela idola leZimbabwe lanxa nje uhulumende esithi hayi liyaqina mpela liyaphambili
ukuqina kwedola leZimbabwe lokho esikubonileyo kulamalanga adlulileyo akuqiniswa yikuthi abantu bayalithanda idola kodwa belithathwa ngamankampani esiyabhadala imithelo lokunye nje lokho okuthweka bakubhadale ngemali yaseZimbabwe lokho kakuzukutshintsha ukuthi iyimali engamukelekanga ebantwini kanti ke ukuqina kwensuku lezi ezidlulileyo ngeke kutshintshe ukulahlekelwa ngamandla kweminyaka yonke leyo okwenzakeleyo abantu bayakwazi ukuthi liyaqina nje kwezinsukunyana zona lezi libuye lilahlekelwe ngamandla njalo ngokuba kasoze liqine nxa umnotho ungaqinanga umnotho yofanele uqine ngendlela efaneleyo ukuze idola leZimbabwe ligcine okwakhathesi hayi ngokwesikhathana nje khonokho esikubonayo lizabuya libuyele futhi esimeni sona lesiyane sokulahlekelwa ngamandla yikho abantu bezaqhubeka bengalamukeli ngoba besazi ukuthi lizaphelelwa ngamandla kungekudala.